Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We hope that as the funding also increases, we will be able to incorporate more health workers who come forward, and as we are, I think currently we are also talking about looking for some health workers on retirement to come in as vaccinators and others who are willing to come as part-timers, because we are really also we are not comfortable seeing these queues.
Abogatsha lwezempilakahle sebecele abenhlanganiso ezizimeleyo ukuba basebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 njengoba bona sebekhulelwa yilo msebenzi.
Sidumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalunga ePhalamende, kodwa-ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benta nje vele lapha nangabe sekubonakala ukuthi emandla embukubusa ayaphela noma abantu seba abasavumelani nabo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi elemelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle sebecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njengoba abona sebekhulelwa yilo msebenzi. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezempilakahle uDr. Jasper Chimedza esethulela bekomidi ebona ngezempilakahle yedale lePhalamende, lapho achasisa ngokusetshenziswa kwemali ye-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo. UDr. Chimedza uveze ukuba abezibhedlela lemaklinika lapho kuhlatshwa khona abantu amajekiseni la abayisenelisi ukuziqeda indwendwe zabantu ngoba abasebenza kulezi ndawo kumele benze njalo umsebenzi wokwelapha.
We hope that as the funding also increases, we will be able to incorporate more.
Sinethemba lokuba lapho siqhubeka sithola usizo lwemali sizinelisa ukuqhatsha ezinye izisebenzi zezempilakahle. Sesicabanga ukubiza emsebenzini labo asebehamba kwisikhathi sabo sokuphumula babuye ukuzohlaba abantu ngoba sisenkingeni. Akusijabulisi ukube lokhe sibona indwendwe zabantu.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi osekusenzakala yisibonelo sokungazilungiseleli kwakhe uhulumende.
Ngaba kulungile kodwa kasikhangeli ukuthi kwabangwa yini khona ukuthi behambe ebantwini besithi bafuna uncedo. Lokho kubangwa ukuthi bona ngokuthi esingathi ngesilungu iplanning engaqedakaliyo. Ngoba nxa sikhangela imbali yezisebenzi zikahulumende zasukela khatshana zifuna iholo engcono. Amanesi ngokwawo etshengisele ukuthi kukhona afuna iholo elingcono. Waya kumadoktor, waya kuzibani, bonke abasebenza kuhulumende.
Udube uthi kwakumele athathe leli nyathelo kudala uhulumende isikhathi sasekhona.
Lokhu ukuthi abalabantu hayi uthiwa umzenzi kakhalelo ngoba bazenzela ngokwabo. Ye singathi kathesi njengoba sesile nkinga ye-corona leyi kungcono ukuthi abantu bencedwe njani njani, kodwa kasikhangeli ukuthi udaba lwe-corona lwaqala nini. Lwaqala kudala.
Umnumzana Efidlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association uthi kunengi uhulumende angakwenza ngaphandle kokusebenzisa indlela yama-lockdown.
Kulengozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus, igciwane le-coronavirus lisengagcwala indawo yonke nxa ngabe i-government ingathathanga amanyathelo azavikela abantu ngendlela enkulu. Kulama-lockdown le abahlala bewenza, kudingeka ama-strategies, kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu, zicebisane labantu ingozi ekhona, njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu.
Uhulumende uthi bonke abafisa ukuzabambisana laye kulo msebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine kuzamele bezosebenza ngokuqondile ndiswa kogatsha lwezempilakahle. Kunje abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele sebephose bafike kusigidi esisodwa lengxenye 1,491,493 njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 687,216 asebehlatshwe eyesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo iCovid-19 ibisibulele abantu abangamachumi phose athoba minwe mbili 79 abazinkulungwane eziphezu kwezimbili 2050 batholakala belegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli eZimbabwe. Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa ezemfundo seziphazanyisiwe kakhulu yilolu bhubhane, izikolo zingavulwa uhulumende engalungiselelanga kuhle kungaba lobunzima obedlula obukhona manje. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Kusukela ngombimbitho ngomnyaka odlule kuqhamuka iCovid-19 ezweni, uhulumende wafaka ama-lockdown ambalwa, lamanje ilizwe liku-lockdown ehlandla lesine okudale ukuba abafundi bengayi esikolo ngenxa yokuqansa kwenani labantu asebebulawa yileli gcikwane. Kungakho abalwela amalungelo oluntu besithi izikolo akumelanga zivule phansi komumo onje ngoba umumo ungahle uwonakale ngamandla. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzaca ngomunye olomqondo munye.
Ikorona sikhathi sikhangele tiyamemetheka kakhulu endaweni ezijeni. So ngombono wami mina indlela ememetheka ngayo asusibanga esihle ukuthi izikolo zivule. Ma uvule izikolo ngalesi sikhathi kutsho ukuthi abantwana abazaphathela abazali babo asebekhule ngoba phela abantwana abaningi bahlala labo gogo labo khulu bazabaphathela ikorona lesikolo ibisibabulela.
Umzali unkosikazi Nozipho Moyo uthi abazali labo mabangagijimeli ukusekela inyathela lokuvulwa kwezikolo.
Ubhobhano lolo lokhe lubuya ngamandla. Xa sesikhangela ngokuvula kwezikolo labantwana akwamanje kumele lesingane siyalinda. Simele lomqando lo udlule njengoba besitsho ikhozela ukuthi amanani enjani ekhwele. Sesibona lokuthi sokuyehla kodwa kusisho ukuthi lapho ezivulwa khona kumbeni kuyasokubudlule iholiday le ebuyayo oheroes kobo August. Sesidonsa siyefika kobo December kobo 18.
Kodwa olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi abafundi basalele kakhulu ezikolo lapho zivulwa kumele zibe zilungiselele ukumelana lomkhuhlane.
Basalele kakhulu ebuva ezikolweni lapha. Bengithi mina nxa zingavulwa isikolo azivulwe. Kodwa nxa zivulwa lapha kubonakala ukuthi izikolo ziyabe zile mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende kahlale amanye amaviki izikolo zingavulwanga.
Mina ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angenele awutshintshe wona umumo khona. Abantwana bafunde sebelesikhathi eside bakithi sebeze belahlekile. Sicela i-preparation of at least 6 weeks zingakavulwa phakathi komzali u-SDA lababalisi ukuze kube kuhle kuncediswane ngendlela efanele.
Okwamanje izikolo zisavaliwe, uhulumende uphakathi kokuzama ukuba izikolo zivulwe kodwa umkhuhlane usahlasele osekuphazamise yonke into empilweni. Ngakwelakhe icele uhulumende uthi uyazama ngazo zonke indlela ukumelana lalolu bhubhane, ekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubike ukuba uhulumende wenelise ukuletha elizweni izigidi ezinhlanu lengxenye zamajekiseni 5.5 million vaccines. Uqhubeke ethi kunje sebebhadalele amanye angaba izigidi eziyisithupha lengxenye 6.5 million vaccines alakho ukuthi afikise ilizwe kuzigidi ezilithumi lambili zamajekiseni adingakalayo i 12 million vaccines. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza iqhubeka eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe ngemva kokubotshwa kwamalunga edale lephalamende amabili ngesonto. Ababili laba ngumnumzana Bacede Mabuza loMthandeni Dube. Izizalwane zeSwatini zikhonona umbuso wenkosi yalelo lizwe umswati wesibili ezithi uLochuku. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu kulelo lizwe iSwaziland Solidarity Trust umnumzana lakhe Lokhele uthi eminye imbiko abayitholayo ngeyokuthi sokudingwa elinye njalo ilunga ledale lephalamende.
Well, sinhlangano yeSwaziland Solidarity Network sithi kasisho ukuthi sidumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalunga ephalamende, kodwa ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benda nje vele lapha nangabe sekubonakala ukuthi emandla embukubusa ayaphela noma abantu seba abasavumelani nabo. Lokhu nje kukuhlukumeka emalungelo awo lamalunga ephalamende. Nasekuboshwa amalanga amalunga ephalamende kusho ukuthi ke umuntu uphaca loluswati yena ke kusho ukuthi akakavikeleki sanhlobo. Sesivile futhi ukuthi lelinye ilunga lephalamende Gawuleza Magawu Simelane bayamfuna naye iphumile iwarranty yokumbopha. Loko sithi akume siyakudisamekhuta inkosi Mswati wesithathu ukuthi ithi kuyekela le ndlela yentako ngoba bantu baseSwatini bangaphila ikhona inkosi noma ingekho, kodwa asiboni inkosi iphila ngaphandle kwalabantu baseSwatini. Siyachubeka nekuxhumana nemhlaba wonke jikelele netinhlangano letiningi letihloniphekile lokufaka ekhathi lukhombala emacala lata oyidosa leta unikethwa i-ICC kokuthi ingwenyama Mswati wesithathu ithathwe iyiswe khona ibekwe liqala nabantu abayo lokubulala eMaswati lamaningangaka lendlulako ku 70. Loko sitachubeka sikwende ngoba lokubulala solo kuyachubeka kwake mina nyana.
Libona ingxabangxoza le iphetha ngani? Bazasuka kumbe sebesukile abantu esitaladeni? Umanyano weSadak uzaphathisa yini ekugcineni? Kumbe kuzahlala kunjalo nje abantu bekhonona ngendlela abaphethwe ngayo inkosi uMswati wesibili?
Bantu baseSwatini batimisele ukuchubeka nemizabalazo kuze bathole inkululeko yabo. Kwamanje singasho ukuthi kukusethe kancane but bayahlangana futhi bazama ukorganize ukuthi babuyele esitaladini bachubeke balwele bademande idemocracy ize ifike even laseSwatini. As for emave eSadak, they failed bantu citizens ale region yonke, not just bantu baseSwatini. Bantu la into labayigqatsile kuvikelana noma kuprotecta nabona bodwana ezibaholi, not ema interest ebantu. ISADC ingenile eSwatini yangamithi the biggest organization and the oldest liberation movement iPhuthemo ne Communist Party of Swaziland, kodwa yamitha kunenye inhlangano lenye indvodza lele iholako ingiyo yodwa nje lekhona. Inhlangano ayakagcithi netinyanga letimbili yakhiwe, kodwa lo mloyo iSADC kwatile kumitha asathi nothi urepresenta bani umeda umndeni wakhe. So indlela esingayisho nje ukuthi umzabalazo kubantu baseSwatini uyachubeka.
Lo umnumzana lakhe Lokhele isikhulumeli senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Trust esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSwatini ngalolu daba.
Yebo yebo yebo, thaka somuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwecoronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafeature.
Amapolisa awe Utah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungqikelana kwezimoto ezingamashumi amabili ebangelwe yisavunguzane esesandstorm. Le ingozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni Lake Kanush esigabeni seUtah. Inani lasebetholakale bele COVID-19 ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika libikwa libonakala liqansa okwamagama kunyanga isanda kwedlula, ikakhulu abafunyanwa belomkhakha omutsha we-Delta variant, kubika abekolejini e-AA Johns Hopkins University laseMelika. Umphathi njambo wezobudlelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngumvulo. Lokhu kulokufuthelana phakathi kwelemelika lele-China endabeni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezomvikela welemelika omutsha u-Eli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi okusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumphathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendizamtshina belubhekise kwele-Singapore. Amasotsha kwele-Tunisia abikwa esegombolozele isakhiwo sedale lephalamende kulelo lizwe evimba abantu ukungena kiso ngemva kokuba umongameli Kasi Saidi ebike ukubana usexotshe umsebenzi ihloko kahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi kwamalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo achaza leli nyathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhulu. Abalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abalwisa kwele Nigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili lathuba minembili 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe ekuqaliseni kwayonale inyanga bantulikazi esikolweni eseBethel Baptist High School esesidolobheni elingenyakatho ilizwe eleDamish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezomncedisa ukuzivikela ekulisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esingenyakatho yelizwe. Amalunga enhlanganiso yomanyana wamazwe angezansi wezwekazi le-Africa i-Southern African Development Community SADC avumelene ukuncedisa ele Mozambique ngamasotsha langezikhali zomvikela. Uhulumende wele imali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uKenela Simi Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela uveza ukubana lundoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Okwamanje ngesizwe udaba oluphathelane lezomnotho siliphiwa nguChris Gande.
Intengo yokudla lempahla ezitolo isiqonga ngesiqubu ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuvalwa ngenxa yokubhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi lintathele izindaba ngempelasonto ukuthi intengo ezitolo ikhwezwa ngenjongo yokugenqula uhulumende. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi imbangela zokukhwela kwentengo zinenge kakhulu.
Ukukhwela kwentengo lapha elizwe kule mbangela ezithize. Owaqala ngibona njengani ukukhwezwa kwama-salaries ama-civil servants ubange ukuthi abathengisa bakhweze intengo yezinto. Siyakwazi ukuthi kuvame ukwenzakala lokho ukuthi nxa abantu sebethola ama-bonus abo kumbe uhulumende enga-announce intengo ukukhwela kwama-salaries, siyakwazi ukuthi le ntengo iyakhwela. Udlakela lwase-South Africa lungaba lubange ukuthi ama-raw materials lokunye esikusebenzisayo lapha elizweni kungangeni ngesikhathi, intengo zingaba zikhwele ngendlela leyo. Kodwa okune ukuthi i-50 bond eyabuyayo isiba ngokuthi ama-10 bond lawana abantu bame ukuwasebenzisa ngoba bayabe sithi bona kasasebenzi. So ngibona nje nani lokho lakho ubange ukuthi intengo ikhwele lapha elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi intengo yempahla iqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo.
Siyananzelela ukuthi phose iviki le epheleleyo kungena kuyena le iviki siyananzela ukuthi intengo zempahla zikhanya ziqansile, abantu bakhanya badonsa nzima. Ngapha intengo iyaqansa iyaphezulu empahla zokudla, lezi impahla ezigqathe kule ukubana umuntu aphile kungcono, kodwa ngapha ezeholo labantu zizimele ndawonye. Isizathu esingabe sisinaze ukwenza lezi mpahla ziqanse zingaba zimbili kumbe zibe zintathu. Kodwa kumqoka esikunanzela ukuthi kuloke kulethele imali entsha i-$50 note. Kukhanya kuhle kwenza impahla yaqansa yaphezulu. Abafunda ngeze-economics baza kutshela ukuthi imali ingaze ibe ningi ebhoda ebantwini, sokusenza ukuthi impahla, intengo yempahla iqanse, nesizathu sokuthi imali yabe sisiba ningi kakhulu isiqothana lempahla engathi izintuthwane. So engxenye ngaleso sizathu kungaba ngesizathu sokuthi i-$50 note liyana, omunye umuntu laye ubusinessman uyabe vele lobugovu bakhe uyabe sefunda impahla zakhe kube yiyo e-cheaply ibekhona phana, kwenze nxa ufika uhle umnike i-$50 kungabi lohlupho lwama-change. Kungenzakala lokho. Okwesibili, yilokho okwenzakala e-South Africa, sananzethu e-South Africa kube lobudlwangudlwangu lodlakela, le-looting le ethethe indawo khona ngale, izitolo zavalwa, amakhampani amanye angasebenzi. Ungananzelela thina lapha eZimbabwe ikakhulu indlela besiphila ngayo, besiphila kakhulu sincediswa ngabafowethu abase-South Africa ngale, labodadewethu okuyibo akade bethenga impahla ngale zibuya ngapha. Kodwa ungananzelela sokusenza ukuthi impahla ezingena zivele e-South Africa zizalapha zizintuthwana njalo ezangale futhi engathi zichiphile. So njengoba zingasangeni, sokusenza ukuthi wonke umuntu olemali ongelamali afise ukuthenga impahla zakhona apha elizweni lakithi eZimbabwe. Ngokunjalo-ke osomabhizinisi bayathatha intshunkuthi yokuthi ngakunjalo sebebona ukuthi hhayi akuseyala abantu abangagizimela khona, sebekhweza futhi intengo yempahla zabo besazi ukuthi uyafuna ufuna uzathenga. Dweta besizenjengoba izulini limpuphi isinenge, soloko kuyasithengisa ukuthi izinto ziyaqansa ziyaphezulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungaba kubangela ukukhwela kwentengo ludlakela olwenzakala kwele South Africa.
Kulamahungahunga okuthi intengo sezikhanya zikhwela lokuqonga. Nxa ngithayele intengo ezikhwela ngandisuthi ngikhangele isinkwa, ngibona isinkwa siloke sithengwa nje ngedola elilodwa elangaphandle, i-US dollar. Kodwa ke kunjalo nje inkinga ukuxabana okwakukhona lokubidlizwa kwamavinkili e-South Africa kule viki amaviki amabili edluleyo kungenza ukuthi izinto ziqonge intengo yazo, ngoba phela siyazi ukuthi amavinkili amakhulu o-Shoprite, o-Pick n Pay bathenga izinto zabo e-South Africa eziningi zakhona. Ye, ungasu ungene kuma-supermarket edithina kulezinto eziningi ezimbalwa esezilungiswa lapha. Yikho phela i-Reserve Bank yayebuza yona isithi nxa abaningazi bemavinkili amakhulu benikezwa imali yangaphandle ngomsika owamabhenki, kungathi izinto zikhwela. Uyabona ukuthi osobhizinisi beZimbabwe bavele bajayele khona ukuthi kungavele kube lokungumoyana okuthize izinto ziyakhwela. Bafakwa ama-bond note amatsha ama-$50, sizawuthiwa khona izisebenzi zikahulumende ziyengezelwa imali yomholo. Lokho kungenza ukuthi intengo zikhwele.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba ngempela sonto ukuthi kuyamangalisa ukuzwa kuthiwa intengo iyakhwela, bona osomabhizimusi sebethola imali yangaphandle kwelizwe emkambo wemali lapho elesilinganiso esinganeno. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abenhlangothi ezichiyeneyo kwezomnotho bathi kuningi okubangela ukuqonga kwentengo yempahla edingakalayo yansuku zonke, okugoqela ukuthi ilizwe kalisalungisi impahla eziningi kanye lokuvalwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu eqhubeka ekhala ngentengo yempahla esithi akasanelisi ukuthenga okudingakalayo empilweni selokhu kwabekwayo isiqondiso ze-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Shelley Sibanda wakobulawayo ophila ngokuthengisa uthi umumo oseZimbabwe okwamanje ubathwalise amagabha avuzayo.
Sokusiphatha nzima kakhulu
ukuthi siphile elizweni lethu leli sithola wonke ama basic commodities ngoba kumele vele umuntu at least isithwala sibe khona sibe affordable impupho wonke umuntu enelisa ukuthenga but nxa uzathenga i 10 kg inyanga vele kayisafiki lokho sokusithwalisa nzima okunye futhi abantwana abaye esikolo bathona bekhona endlini ekuseni emini ntambama bafuna ukudla sizapheka isithwala ekuseni sipheka isithwala emini ntambama impupho yangkhona kayihlali khonapha idura so ayi akusiphathi kuhle lokho sure
unkosikazi Rosemary Shumirai Chikarakara Mpofu owenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe ulandisa ngokuthi sibi okunganani isimo kubathengi
so singakhangela lonyaka sikhangela from January to June sibona ukuthi ngo January kwakufunakala i $25,998.97 ngo February kwakufunakala i $35,543.30 ngo March kwakuyi $35,703.41 uthi ke ngo April kwakuyi $35,879.92 ngo May yayi $39,141.98 ngo June kwaba yi $40,237.92 so singakhangela imali leyi utshengisela ukuthi khona imuli elabantu abangu 6 siqalisa ngo January kwakuyi 25000 sisiyafika ku June kwaso kungama 40 ngakho ke intengo yezinto zonke ibilokhu ikhwela
Umnumzana Lubani Nondo ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe uthi kunengi okubangela uqonga kwentengo yempahla ngalesi sikhathi.
Okumqoka kulakho konke singathi ngezombangazi zelizwe yizo ezizathola ziyenza ukuthi intengo yethu iye phezulu impilo yamaZimbabwean ibe nzima. IZimbabwe ngeke uyikhangeliyo yodwa asikhangeli amanye amazwe akukondishini efana leZimbabwe. Ungakhangela iVenezuela, ukhangela iArgentina, ukhangela iSudan leLebanon. Intengo yempahla kulawo ma-countries iyaphezulu ngendlela mangalisayo. Kodwa kule nto yodwa yenza ama country lawa afana ne kwezombangazwa kumanga kuhle. So ngokunjalo ngeke sithi iZimbabwe iza kuba right xa ezombangazwe ingasilungisanga.
Umphathi intambo wezokuthengiselana unkosikazi Seka Yenzenza yena uthi uhulumende uzimisele ukunakekela abathengi isikhathi sonke.
And also ensure that the consumer is able to access
Sibone ukuthi umthengi uyanelisa ukuyifinyelela leyo mpahla edingakalayo ngentengo elunyileyo. Udaba lokuqonga kwentengo yempahla luyasikhathaza lathi njengabogatsha lwezokuthenga lokulungiswa kwempahla.
So the issue of price hikes is of concern for the Ministry of Industry and Commerce.
Intengo yokudingakalayo ogoqela impuphu, amafutha okupheka, ichukela, iflour, igasi yokuphekisa lokunye, iqhubeka iqansa kokuphela, osekusenza abantu behluleke ukuthenga. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, nginguMavis Gama.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi eChineyo ngokumemetheka kwecoronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela uhulumende usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenzelaye kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba yena esekhulelwa yilo msebenzi. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela ilungelo loluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegciwane leli. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.